tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump wele Melika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angumakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Kusinde abangamashumi amabili lathoba munemunye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele gciwane le coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Uthi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million, kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe beleleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9. Kodwa ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngalo leli viki ukuthi sibone ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu abayisificamunwemibili, that is 88. abathola kale belo umkhuhlane abane bakhona abathola kale bale belalo umkhuhlane besesibedlela sempilo kwathi oyedwa watholakala osesibedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ungudokotela kuleso sibedlela sasithola ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kwe-University, National University of Science and Technology, ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi bathathwa kumasempuzi kwabonakala ukuthi balomkhuhlane omunye ubevela emtare omunye uvela ezishabane kwathi-ke owesithathu ubevela enkulumane lowo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngaphi njengoba ubesithi uhlala enkulumane abo owemtare lowezishabane sesicele-ke ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi aziwuthola ngalo mkhuhlane mhlawumbe laba dokotela abasafundela bawuthole ngalo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini lokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingxabangxozayo yodlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokhu okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula, kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale kuba lodlakela abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele ukubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasotsha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu ososenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese-White House e-Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Bantu bakithi, ma-Americans amahle. Mina njengomongameli wenu, umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke, yikho lokhu engikwenzayo. Uzulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize. Kodwa, singazwa ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela, ngizolwela ukuthi livikelwe. Ngibambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Loge bekungumongameli Donald Trump wele Melika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekujengiseleni kokusola ukubulawa kuka George Floyd onsundu ngamapholisa amhlophe. Abezimbabwe abalwela ilungelo loluntu bachayela ihlombe intsha yeMelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni achiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawa ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha eMelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo okwenziwa ngabatsha baleli lizwe kuyajabulisa ngoba kuveza ukumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Hobe owe-Studio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele umuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe, esilapha e-America lakho kule nkinga kule zinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, phinde sincindezelwe ngangamathiwa langapha. So mina ngokwami ngibona ngani into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu bekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyangithabisa kakhulu uma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinje.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesiNgisi i-justice.
Ukubambana vele ku-right ngoba sisibambene. Isikhathi sihambile kakhulu, abantu bayathavela, abantu bayahamba yonke indawo. Abantu vele kunje, especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe nje, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism yinto indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala uyihlangulula beyikhuluma. So for me nxa ngibona abantu abamnyama behlanganela amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Yindaba yabo le, yi-history yabogogo babo labokhokho babo. Kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi badile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, sicela livule amehlo lingahleki kuyenzakala we've gone through our own. So I want to just say ukuthi lina lisakhulayo, lokhu akuhlekwana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izinto emesiziyenze thina sisebancane, singahlali phansi nxa ubanibani esincindezelwa, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha basukumela phezulu asikho ukuthi ngoba basuthi, hhayi basukumela phezulu ngoba hhayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, funda nini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esikulethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ngendlela abasakhulayo bemelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabasha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene liso ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku Studio 7 ngo 8 ntambama
singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumaviki edluleyo kwele Congo abezempilakahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-ebola kulelo lizwe njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe
Intengo yempahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempupu, amafutha okupheka, ichukela, isinkwa lokunye, iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo. Lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazi lokuthi babambe ngapi. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009 iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora umnumzana efilela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekade ithengiswa nge-$65-$66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekade ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 120 kusiya phezulu kulobunzima obukhulu osebehlele abantu
amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika
kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esikubonayo ngalezi nsuku ama-price ethu la ayahlanya ungakhangela ukubana ngoyil besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo khathi sezithengiswa ngabo-225-235 ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-$137 ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate njalo kuyikubana nxa belandelela i-exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyayitshintsha and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama lezi nsuku uyachicha akula muntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka kunjani njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane so kufuze uhlale ule price ephezulu kakhulu ukubana ukwanise ukurestoka
enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana ikuthi abantu abaningi basebenzisa idola leZimbabwe ngoba eleMelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abanawo ama-US dollars. Abantu abaningi lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yankhona ayibonakali intengo ziyabe zikhwela ngamazimdollars kungase kangakanani ukuthi nxa usebenzisa US dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama US dollars bekuzaba le difference njalo stability ibiza bonakala ukuthi ama prices ase stable these days.
Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisikhombisa lanhlano emkambo wensitha. Kuthi namuhla libikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe yangamachumi ayisithupha lanhlano 1:65. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi sasifake nama-price control into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho ke uhulumende ayezama ukwenza ebupanisa njalo bebupha isinqumo labo somabhizimusi kwapanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola lemelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, uMnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebetshona bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Iningi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm tholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapholisa e-Rodsville e-Harare esethesa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa imthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kampofu ithi uphambanise ngokufaka i-affidavit elebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandula lokhu esithi ngamanga.
Daba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi waletha udaba lukaSimbarashe Zuze abathi akulamuntu njalo. Akusiqiniso lokhu ngoba kwahlolisiswa yi-Law Society of Zimbabwe, the Law and Order section yamapholisa ngomnyaka ophelileyo. UZuze lo sakhuluma laye bezwa ukuba ngempela ukhona. Kuyasimangalisa ukuba kungani sebemdinga khathesi.
Umthetho uqhubeka esithi okwenzakala kumpofu yikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate basebenza lamaloya batshelwa ngama-athoni umsebenzi wabo. Kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo bathi wasebenzisa iaffidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu, igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
Okhokhela inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe uMnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekele sombuso ahlonitshwe.
Thina njengamagqwetha akuleli eleZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka-advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho kwamazwe wonke jikelele i-United Nations lase-SADC, amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe amagqwetha alelungele lokuthi enze umsebenzi wabo engelakuhlukumezeka, engelakuvikelwa futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona bababone ukwenzela ukuthi babamele. Kungakho-ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi kumele badlale MDC Alliance, ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Olula amalungelo oluntu uMnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Ukubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance uMnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lo kapresident nangakwatshi akalasineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngosucabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe esitaladeni. Kusengisela uhulumende lokhu alasinike ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo wozokwethula kwembiko unkosikazi Monica Mtsonga ubengasaveli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni, umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabweans for Human Rights ebikwa ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo, okhokhela abatsha kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Obey Sithole namhla ubotshwe ngamapholisa eHarare esethethwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump wele Melika usola ukudlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe. Abenhlanganiso yamagqwetha eLaw Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.